Ikhansile yakoBulawayo ibike ukuba ngolwezi womnyaka ophelileyo ihlele ibhajethi yalonyaka isilinganiso sokutshintsha idola elilodwa leMelika libiza amadola alikhulu akwele Zimbabwe i-US dollar ilingana le-101 Zim dollars. Yayikhangelele ukuba intengo yokuthenga idola leMelika lizakwehla. Kodwa-ke akusabanga njalo, isilinganiso esikhitshwe kuviki eliphelileyo mhlaka-23 Ncwabakazi libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, idola elilodwa leMelika selithengwa ngamadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-US dollar ilingana le-521 Zim dollars. Kungenxa yalesi sizathu ikhansili yethule umbono wokuhlela imbadalo zezakhamuzi ngedola leMelika kuthi nxa kubhadalwa ngeleZimbabwe kusetshenziswe isilinganiso salolo suku. Lokhu kwenza intengo ibe ilokhu ikhuphuka ngenyanga okudale ukuba izakhamuzi zikhonone kakhulu ngokuthi azenelisi ukubhadala indleko lezi. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabamukele ngenjabulo imihlangano le yokukhulumisana loZulu.
I-budget review eyenziwa yiBulawayo City Council kathesi yindlela okumele izinto vele zenziwe ngayo. Ngakho-ke izakhamizi zikhuthaza ukuthi zivuze kakhulu ukuthi i-budget le e-US dollar component yavunyelwa ngaphi njalo yavunywa ngobani. Ngoba kathesi okwenza ukuthi izindlu zikhwele nyanga zonke yiwo la amafiga e-US dollar angazange avunyelwane labantu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zivuze kakhulu ukuthi kuyini okwenza ukuthi imali leyo ivunywe thina singayazi.
Umnumzana Rodney Jele, ukhansila ka-Ward 23, uthi bebekhangele ukuthi imali yezakhamuzi isebenza ngendlela.
Iviki le ephelileyo besenza esithi thina ngama-budget review, lapha kade sikhangele khona ukuthi esasikuhlelile umnyaka ophelileyo langendlela kade zingena, indleko kade zingena ngakhona, umasipala imali zezakhamizi zisebenze njani. So yikho akade kukhanyelelwe iviki leyi ukuthi bekuzotshengiswa izakhamizi khona.
U-Alderman Ernest Rafamoyo, ukhansila ka-Ward 20, uthi bakhethwe izakhamuzi ngakho kuqakathekile ukuthi bebekwazi okwenzakalayo.
I-budget performance review meeting iqakatheke kakhulu ngesizathu esithi sona nxa i-council isebenza iyabe iqatshwe izakhamizi. So nxa sebebuya ukuthi bazoreviewa lokho babe kwenzile, izakhamizi ziyabe zinikwe ithuba eliqakathekileyo. Bayabe setshelwa ukuthi imali zabo abazikhiphayo zisebenzeni njalo bafisa ukuthi ziqhubeke zisebenza njani.
Umnumzana Bhekimpilo Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili ayilamali ngakho kumele ibekele babhadale ngendlela ababebhadala ngayo.
Ngelihlo likakhansili, ukhansili yena gala mali yena engeyakhe, usebenzisa imali yethu. Okungangokuthi zonke izinto azithengayo laye kufanele imali ebe yithethe kithi. Ngakho-ke thina kufanele kube yithe simphaye leyo mali ngoba sibhadalela sebenzisileyo. Lokho esikusebenzisileyo kumbe sikusebenzisayo kuthengwa ngemali yase-America. Okungangokuthi kufanele lathi kube yimali ye-America esiyisebenzisayo. Kodwa kufanele kube lokuzwisisana kuqala, hatshi ukuthi bephombe ukufaka, ngoba isimo lesi siyivalela wonke umuntu, sincindezela wonke umuntu.
Ingcosana yabantu bakoBulawayo baphatheke emihlanganweni le eyenziwe yikhansili. Ikhansili sichaze ukuba kuphetha inyanga kaNhlangula lonyaka uZulu ube lesikwelede kuye samadola aphosa afike kumabhiliyoni ayisitshiyagalolunye aweZimbabwe, i-8,792,339,323, ukuthi yona ilesikwelede phose amabhiliyoni amathathu, i-2,920,900,039. Lo nyaka isisebenzise amadola angamabhiliyoni edlula isithupha, i-6,321,880,931, phezu kwebhajethi yomnyaka ka-2022 engamabhiliyoni angamatshumi amabili lantathu, i-23.8 billion. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.